Ikati sendaba ku VOA Ndebele.
Vukanja ni mtuwa zomunte sela mgele kumisakazo Westfield 7 na mta mvulo mtaka 13 kwenkwezi 2019. Hii kamalami ngukips tube. Enda vendi zetu na mta anji. Hiva ndaleza nupio fliti umimza na nese nchamisa umele apume eskundeni sa monga meli webanda MTC.
Ukanja ni mgele ni ya dewe SG. Kati zikongre. Anga vitamika mudi makubeze ya fira. Ada sesuatu yang ini dah entik dia kelele, engkau bukan bukan bukan, kalau bukan orang kata.
Waktu Ivan dari MTC DT, dia mahalis aku jeli zaman PF. Dia close lang, aku tulue umsi tondaba. Aku mai dana, lupa kau keli Ivan dari.
Dia fana lupa tu. Uma keluana itu ada apa? Eka ada apa? Uma keluana. Ungu sika zuana guys. Ia ungu sika zoku zazo ungu sika zama keluana wa. Ila nibe yume nga kete luma keluana kutu ungu sika zaki ya gube mbali.
Unzi magunyo kumangalisa yo ukulisa abantua na kwele meliga. Zaletuli la mkulu ka Charles Banda zonkele zindavale zinye. Izo zizo wakulu msakazo. Abalandeli bebandla lezano PF bathi kumele umnumzana Nelson Chamisa achiye isikhundla sikamongameli webandla leli njengalokhu okwethulwe umthethwandaba. Bathi abangeneli kulokhu okwenzakala kubandla leMTC loba befuna ukubona uChamisa ngoba bafuna ukubona uChamisa elandela imithetho yelizwe. Umthetho ndaba we High Court usanda kwethula isinqumo esithi uChamisa kangenanga emfanelo esikhundleni sikamongameli webandla leMTCT akhethwa khona ngumuyi uMorgan Tsvangirai. Umuyi walabo abathi uChamisa kumele aphume esikhundleni lezi kungakenzwa umhlangano omkhulu weCongress ngeviki ezayo ngumnumzana Joseph Chuma webandla elibusayo.
Ukungena kukababa uChamisa esiya phezulu asiyo into eyaphuma ime kahle, yinto eyajijumezwayo. Angazi kumbe kwakuyikuncindezela umama uMakhubo owayemunye owayekuvice president owayekhethwe edale leCongress yabo e-NDC yini, kumbe yikuthi zindelele yini, kumbe yikuthi yinto esifazana yini. Angazi but khona okwenzakalayo yenzakala ngaphandle kokomthetho webandla le-NDC. So yinto vele esingayithanda kuziwa ubana ukukhwela kwaba kuChamisa esiya phezulu yinto engazangenziwe emthethweni.
Siyabona ke kulabanye abantu abathi kukhanya ngazani ibandla leZANU-PF lilesandla konke lokhu okwethulwe umthethwandaba. Ungathini, ungatshela abantu uthini kona?
Into emangalisayo mina yikuthi kona abantu bathanda ukuthi kona nxa kule nto emele iphume endaweni njengeemthethwandabeni ngale nxa kungeke kufeza yabo sebehlele kuguqula bekuze ingantu esengiyipolitiki sebeganta yiZANU-PF. Kodwa mzukwana nxa imthethwandaba ufake isinqumo esandini yabo uzuze kuthi hanti abona-ke there's rule of law yelokhu nalokhu nalokhu. That's being double standard owenziwe ngabantu khonapho. Abantu kumele bevume kulio nxa uthe wadliwa edliwa peacefully and gracefully ukwamukele uyokhangela ubana uphamanise nga kunokuthi every time nxa kuphume impumela engahambelani lawe usuphikisana nayo. Pho wena usufaka nomuntu ofuna ukungena kuresi ugijima ulula ngofuna unumber one. Nxa wasenumber one uzikayo vela kuhambanga kuhle sure uzaba ngumuntu enjani nxa usuka njalo. Abantu abafunde ukuthi kona nxa into iphumile ngendlela engasiyele ebe ekhangelele ngayo bakuvume babathi gracefully accept njengaloko engakwenzayo mina phela ndakampopo ngaconsciously ngemva kwakho konke lokho engakwenzayo la. Kodwa ngathi ngisho ukuphuma ekhethweni bekhetha izahalelakomoya echallenge angizange ngithole ngisiba kumbe senjani ngavuma ngathi hhayi intando yabantu mina sengihlala phansi ngeke-ke uCharles akagijime nathi lebhathani leyo lami labafuna ngiyisekele khona ngizamsekela noma engo-NDC nangezanupeku ayize ngithi e ngingabhala nakuntwitter nakufacebook konke lakuye personal into zala ndoda nxa ubona sokunzima nguya mina lami and the pillow of knowledge is that we make the number of our every end of the day. Sifuna abantu bethu bahlale kuhle ekulana abantu bokuphela
ungaba xwayisa uthini abantu beMTC ngakona ukuke isinqumo esithethwe umthetho ndaba kumele benze
nxa uthamisa epopular exclaiming that he is ngakayenze into efaneleyo akusiye njengokuthetha umthetho ndaba babiza icongress njengokuthetha umthetho ndaba nolwana uqaziwazozelwano ngiyabe ngu-SD kabiza icongress angavithamisa ayemuzi makhubha eseyafika alesi siba-ke ilida yenzithi epheleleyo engelakungundengundi ngaloko okhona kathela isesimbe zozathi kanti nxa uvele ukwazi ona uphophile uyakusesabani khona ukuthi wenza into lanti sithi kona rule of law landela phela umthetho umthetho uthi kona awukho lapho okhona ngendlela eqondileyo so lungisa ulungisise ubuyele kuhle kuhle angahle abantuamkithi hayi okay isondaba sikhulumile ngiyakuvumana kwana hayi asabenze ucongress ndazazonzela kungathi ngu-SG zizi icongress ndeza bayebiza icongress afika azinda konakade anikabasho into enhlekaleyo
umnumzana Joseph Chuma ngumsekeli webandla le-ZANU-P F sixoxelaye ekobulawayo abalandeli bebandla le-MTC bathi kuyabangalisa kakhulu okukhulunywa ngabasekeli bebandla le-ZANU-P F ake sizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla le-MTC ekhuluma ngodaba lolu
savela sakutsho kusukusela ekuqaliseni ukuthi izanu injongo yayo ngeyokuthi idilize amabandla wonke aphikisayo kusukusela ngo-1987 leze begiyuzapho umbono wezanu ukuthi afuzange iphikiswe izanu iyakwazi ukuthi yona kayenzelanga lutho olumangalisayo abantu bezimbabwe nabantu bezimbabwe babefuna ukuthi bebuswe ngomunye umbuso otshiyeneyo so ngenxa yalokho-ke bazama ngazo zonke indlela ukuthi bedilize i-opposition engabi khona kwakhathesi abana enye i-opposition ngaphandle kwe-opposition ekhokhelelwa ngoba kuchamisa so bona-ke ngokubona kwabo ukuthi sibisikile bekwanise ukuthi bephile beyizanu bekuhulumende kuze kuyefika ku-2023 kufuze ukuthi bedestabilize i-opposition nxa bengasakwenzanga khonokho kutsho ukuthi abantu bazasukuma bangasukuma abantu besesiye esitredini ubukhokheli bayabelawo obuvela ku-opposition yona leyo okuyikho okungafunwa yizanu
masikhangela ke bona bakhanya ngazani bathi uchamisa kasuke ngoba kathesi sokusobala ukuthi ngazange angene ngemfanelo esikhundleni lesakiso sona so khonoku-ke ukukhuluma kwabo khonokho kini kutsho nxa usukhangele sibili usujula sibili akutsho ukuthi kumbe bafuna ukuthi lina ligcine lidinga umuntu abamfunayo
baqalisanga kathesi kwaqalisa ngabomathe madanda bakukhuluma bephuma nakuradio naku-TV bonke nabomswangwa bonke nabochiwenga besithi bona ngabe kuthiwa kuyangena uzibani uchamisa ngiyophambanisa i-NDC anti yabona ukuthi khonokho gift kuyafana nokuthi umakhelwana edayi lapha nje ekhaya lapha kumakhelwana unkosikazi lwana kayisiye nkosikazi ofuzazwa nkosikazi kamakhelwana wami kanye ibe yini engakhethela umakhelwana ukuthi ukosikazi lakhe kakube ngubani so-ke izanu laphana kusobala ukuthi bona bafuna ukuthi bethi thina kasikhiphe umuntu abangayisibo abamfakayo ngumuntu wafakwa yithi njalo njengangiye umuntu wafakwa yithi uyakhithwa yithi hatshi ngezanu izanu kabayenze nje khonokho akuyikho abatshentshela khona ama-election batshentshe ama-election besithi bafuna ukuthi befake umbuso omutsha bafuna ukuvuselela umkhono bafuna ukuletha imisebenzi yikho esikukhangele ukuthi bekwenze bethiyane nathi ngoba thina sazifakela umkhokheli wethu nguye umkhokheli esihamba naye awungeke watshintshwa ngasemadali ukhuphe abamfunayo ngubudouglas monzora amfunayo hhayi mbonangani bangabathatha bebaphe izikhundla kuzani khona ngani
ye bona bathi phela linganza khona ukuthi liqhubeke langekhongolosi yena ebuyayo labo selephula umthetho bayakhuluma phela la
hayi umthetho bona abathi uyabe wephule thina kasiwazi ngoba anti yabona ukuthi i-judgment yani ungayikhangelisisa kuhle eyakhanya ukuthi yabhalwa ngumuntu owaphuma lokhuphe oku-MDCT thina kasikho ku-MDCT thina sasuka kudala kwe-MDCT saba lewethu iparty ukhuphe waphuma laye wathi ubaleka lebizo ethi i-MDCT uyakwazi ama-election adlulile ethi sinile saba i-MDC yalayena so ukuthi umuntu ehambe esithi yena uhambise court umkhokheli we-MDCT hhayi asikwazi ukuthi yabe sitsho bani ngoba wethu kazange nje velele ngumkhokheli we-MDCT ngu-MDC ngumkhokheli we-MDC yalayena and kathesi yakucongress icongress yethu yiyo yakhetha ubukhokheli bethu asitshelwa ngamakhothi ukuthi senzenjani
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumlandeli webandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa sixoxela eseHarare. Nanku kwethulwe ngamaphepha ndaba kwele Zimbabwe namuhla. Iphepha ndaba leSunday Mail libika ukuthi abaqondisi ababili bohlangothi lukahulumende olubona ngezemigwaqo olweZimbabwe National Roads Authority sebetshiye umsebenzi ngenxa yobukhohlakali obusendaweni leyo. Ababili laba ngobebambe isikhundla somqondisi weZinara uNkosazana Madeline Mujokoro lobehlolisisa ukusetshenziswa kwezimali uMnumzana Shadrack Matengabadza. Sokubotshwe lezisebenzi zeZinara ezifika phose amajumi amabili okucatshangelwa ukuthi zantshontsha imali njalo zazifumbathiswa ngabantu ababedinga amacince ezimoda. Uhulumende uthi ukubotshwa kwabantu laba kuveza ukuthi kunenge okwenzakala eZinara lapho kulokubukhohlakali obumangalisayo khona. Kusanda kuvezwa ukuthi iZinara ibihlawula abanye abaqondisi bayo imali eningi yokulungisa inwele lokuzilolonga ngemithina yakulezinsuku ebizwa ngokuthi ngama-gym ngesilungu. Iphepha ndaba leThe Standard libika ukuthi uMnumzana Kembo Mohadi lo-retired General Constantino Chiwenga abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa bahola inkulungwana ezilitshumi lane zamadola $14,000 ngenyanga. Libeka ukuthi lokhu kuvezwe emaphepheni asemthethwandaba afakwe unkosikazi Tambuzani Mohadi osesehlukana lomnumzana Kembo Mohadi. Unkosikazi Mohadi ufuna ukuhlawulwa imali yesondlo umnumzana Kembo Mohadi efika inkulungwane ezilitshumi lantathu zamadola ngenyanga $13,000. Akwaziwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uhola malini ngenyanga. Uhulumende uthi induna uFelix Nhlanhla Mangwe Ndiweni ukhulume kubi lentethelo zindaba ngokuthi amazwe entshonalanga kumele afakele inkokheli yebandla leZANU-PF ezinye izijeziso zenotho ukuze ibone ukuthi konke lokhu ekwenzayo kwele Zimbabwe akuqondanga. Umnumzana Nick Mangwana okuhlangothi lukahulumende olukhangelane lokwethulwa kwemibiko uthi izijeziso zenotho lezi zibhidliza ilizwe leZimbabwe. Lokhu kubikwe liphephandaba leHerald. Iphephandaba lechronicle libika ukuthi ilizwe leZimbabwe lisanda ukuthola izigidi phose ezingamajumi amathathu amadola $2.7 million ekuthengisweni kwendlovu kwele China nakwele Dubai. Indlovu iyathengiswa ngemali ephezulu yalethela ilizwe leZimbabwe inkulungwane ezedlula amajumi amane amadola $41,500.
Kwamanje ke sonke isikhathi senu phela siyakwazi ukuthi kumele lethe phela imlayezelo etshiyeneyo lisebenzisa iWhatsApp kunombolo ethi 0120246530318. Ake sizwe ukuthi abanye benu batheni namhlanje.
Linjani, sasiyaphila. Hayi bakithi sesiphila nzima lapha eZimbabwe shuwa. Amafutha kambe nxa se-R85 lapha emakhaya ichukela siyi-R70. Siphile njani kanti kwenzakalani sibile elizweni lethu leZimbabwe? Yibe sakuvotela yini bakithi? Alike lisincede sibile uhulumende lokhona. And lapha emakhaya abantu benkosi sithwele nzima. Sinatha amanzi edamu ale doti ale zibungu. Lokuthi kuyenzakalani asilazibhorani lapha ekhaya iplampu. Singabantu abadubekayo bakithi shuwa, asikwazi ukuziphephele ngaphi, siyenzeni kanti kuyenzakalani sibile emakhaya lapha? Siyabonga.
NginguFidelis Ncube ngiseBotswana wakwakhathesi, ngisebenzele eBotswana. So kade kulo umamazali, umamazali ubehlala estendini sethu eplazini okuthiwa kuseFox. I think kungaba yi-10 kilometers or so usuka khona, nxa usuka emganwini usiya khona emadokodi street. So incwadi le engiyithumezile ngikhula liyibonile enikezwe ngamapholisa kuthiwa find it by mhla ka-15 sibe sesisukile endaweni nale ukuthi indawo leyo sasiyithengile kuloba kuthiwa ngudube isa owayesinika indawo leyo kukhanya ukuthi wayeshiyelwe likhiwa iplazi leyo. Sesilesikhathi kuthi ama-8 years to 9 years hlezi khonapho. so sokuthiwa mhla ka 15 sikeze sisukile sihleze kungekho emthethweni. Yikho ngithi bengicela ukuthi nxa sithuthe 7 senelisa si investigator ukuthi vele kuhamba njani ukuthi sikuzwisise kahle into kwangkhona. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani sizwe sikamthakazi, sizwe sikamzilikazi kamashobana okhulumayo nguPaul umfaka amasuku bhansi etsholotsholo embi yakhona inkomo zakhe ngiyazishiya ziphuza ziphushane emaklebhini kwasephela umfula ngithi ugwabaza yabuya awubamba amazi bakithi okusenhliziyweni yami okungihlupha kakhulu indaba yebhoso kwenzakalani kwakhalanyonini kwezikamashobana kwenzakalani mthwakazi vuka mthwakazi silungiseni le ndaba sibone ukuthi singaphuma kanjani kuyona nanti phela iqembu lethu lidlalela emsileni welogu yeligi yasekhaya eZimbabwe ye kanti inkinga ekuphi sibe sakithi nanku phela sisiba namahloni sizo zahlekisana ngathi iqembu elikhulu kangaka kambe shuwa abantwana bakababa iyo nje into emphathisa ngamahloni futhi enithelela inhliziyo yami bebuhlungu kakhulu izihlobo zikathixo ye hayi okunye ke hayi into zomhlaba siyazeka zidlule kodwa ke nanku phela isizwe sakithi bakithi sitshona sisiya phansi kuqhubekani kanti kwenzakalani eqenjini lakithi ke elakamthwakazi iHighlanders ibhoso ngenkani itshila moya
linjani mina ngingumoyo owesilobela uhlupho lwami olukhona ngikhala ngalabo abathi abantwana besikolo kumbe umntwana angatshayo thina ukukhula kwethu sakhula sitshaywa yikho namhlanje siqondile yikho namhlanje silezinto ezimileyo singakhangela udubo lwabantwana soluyandile kathi singakhangela koBulawayo la kunsuku eziphelileyo kubotshwa abantwana abangu-130 yindaba naleyo eyalethwa nguhulumente yokuthi kuthiwa umntwana angasatshaywa umzali ungatshaywa umntwana sofanele uyobotshiswa mbona ela kusasa labantwana mina liyabe lilahlekile bona abantu abatsho njalo bona bakhula nesikhathi sabo bakhula betshaywa befundiswa betshaywa beqondiswa indlela namhlanje ngezwa kuthiwa umkhulu walokuzento kuthiwa udiwa amavinga ngezwa isihluleka layo ukuthi aphi incazelo eqondileyo ethibile engasetshenziswa ekulayeni wabantwana ngezwa igagaza akula ngenye indlela engalayo abantwana ngaphandle kokuthi umntwana ayethuselwe atshaywe ngoswazi kufanele kusetshenziswe ukuswazi ezikolo mina owami umntwana sibili ngiyalengiyami ngatshela umbalisi ukuthi owami umntwana akatshaywe ngoba thina yikho sakhuliswa ngakho savela sakuthola kukhona lokhu kunye kuyimithetho sokusiza labantu othi umuntu akucabangileyo esendlini yakhe ebuye efakele athi sokungumthetho okwelizwe lonke akamboni kuhamba ngoba bona balaba abantwana nxa bengafuni ukuthi ababa abantwana batshawe lokhu zikabalwe lapho abavimbela ababa abantwana ngoba thina bethu abantwana sifuna beqonde njengathi khathesi abantwana kwamba bedakwa benathi okudakwayo noba phambi kwabadala babhelimba nje abasayisabi ngoba umzali kasenantsho amandla amandla asephombe ukuthathwa ngumthetho sithathwa nje ngumuntu ocabangileyo ukuthi yena ufanele ayenze lokhu abe kuthathe kufake ebantwini sokuzisinda thina abadala okunye okuyimithetho sokufakwa sisakuzwisisa ukuthi ngokuyimithetho okuqondileyo ukuthi isizwe siyakheke kumbe sokukuyimithetho okuphomba ukuthi asazi ngoba isizwe sakusasa angiboni lapho esiya khona xa singahamba nemithetho enje umthetho kawuvele ube ngumthetho oqinileyo oyamukelwa ngumuntu wonke ayikho nto ube ngumthetho womuntu ozifakela wona ahla uqinisa ahla adingikho sokufanele kwenziwe ngabantu amboni and mboni umthetho lowo ungabuye ebantwini singawala asiwuvumi umthetho lowo njengalo ngiyabonga
ye siyabakhulu-ke labo bafisa ukusithumezela imilayezelo yenu lisithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 01 202 465 0318. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane ilizwe leMelika leChina aqhubekela phambili elwisana ngokuthengiselana impahla. EleMelika lisanda kukhuphula intengo yempahla eyenziwa kweleChina. EleChina lithi lalo lizakhuphula intengo yempahla evela eMelika. Kube sokusithi ke ilizwe leSaudi Arabia lithi libulele amalecacha afika phose ichumi esabelweni seKatif. Ilizwe leli lithi amalecacha la abefuna ukuhlasela wele iSaudi Arabia. yes ngase sikhangela ke kwezi ezihambelana lokwemelika lamhla sixoxa lo nkosikazi Sithabile Dube ohlala eGeorgia khonapha ke kwelemelika
ngivela eGwanda lapho engidabuka khona kodwa ngendele eMbelengwa
ye akusitshela ukuthi ungaphi khonapho ke ma
mina ngiseGeorgia eDouglasville phansi kweAtlanta
kunjani khonapho
hayi kulungile nje kuphela ukuthi sikhumbula khona ngasemva njalo izinto nxa uvele ngowenye indawo uyajwayela kodwa ezingazijwayeli ngamafitshane ngingathi kulungile
kodwa kunjani ukuhlala elizweni leli leamerika
akulula kufanele uzimisele ma wabuya ungutishala ungazikhangeli ukuthi uzaba ngutishala lapha ma wabuya ungudokotela ungazikhangeli ukuthi uzaba ngudokotela uzangena phike ngumsebenzi ozawuthola
ye siyabona ukuthi imisebenzi vele itshiyene kakhulu njalo abantu bayazigqaja ngemisebenzi yabo kuziwa kwini ukuthi kukhanya abantu bezigqaje nje ngomsebenzi loba nje abanye abantu bewezisa kwamanye amazwe
bayazigqaja ngemisebenzi yabo abantu abanye bayabe sebehambe bayaphambili baba ngonesi abakhulu baba ngodokotela abakhulu baba ngabatshayeli bezimoto ezinkulu abanjalo abazuze imisebenzi ephezulu hayi bakhanya bayazigqaja abanye abazigqaji kube lalabo labo abazuze imisebenzi enjengokuthi bagezise izindawo okunjengokuthi ngingathi housekeeping kumbe ngithi abancedisayo kwabagulayo abanye bazigqaji abanye abazigqaji babonga ngoba bekwazi ukuthi lapho abavela khona kube kuzima
singathi ongani kuzima kakhulu ukuhlala kwele melika kwini
kusendaweni yokuthi ubhadale lapho ohlala khona akula kusasa akula nini nxa sitshaya isikhathi bhadala njalo obunye ubuzima lapha emelika yimpilo nxa ungawelwa yikwehluleka ukugula ukuya esibhedlela hayi kuyabiza kube sekusithi nxa ungela insurance kukudube kakhulu nanxa unayo insurance esikhathini ukuthi nxa ungelatshwa besibekhangela ukuthi belapha kwakho kubathathe isikhathi esinganani kumbe imali enganani imithi yakho inganani nxa ususiyathatha imithi kumbe nxa usubhadala ukuhlala insurance ibhadala okwayo la usubhadala futhi ukuthi hayi kanti insurance ingene ngaphi kanti njalo iyakingenele kodwa-ke imali ibe phezulu lokhu sithi yikhophe
ye akufani lamanye amazwe aseduzane anjengeCanada kumbe lamanye aseduze khonapho
angithendi ukuthi kuyafana eCanada bathi ezempilo hayi kuchiphile
unkosikazi Sithabile Dube udabuka kwele Zimbabwe sixoxelayo eseGeorgia khonapha ke kwele Melika yekwamanje othi siboneke ukuthi abantu bathini khonapha-ke kufacebook uPamela Khumalo uthi MDC Alliance baliqembu elimi lodwa kodwa basebenzisa impahla ye-MDC sike sizwe-ke kuthiwa-ke silobaba lapha ecingweni sike sizwe ukuthi silobani bababhekisipho kunjani
ye baba kunjani
ngiyaphila kakhulu uvuka njani kodwa
hayi right
ye namhla sikunika 1 minute sibili ukubona njani ofuna ukukhuluma ngakho khonapho andifuna ukukhuluma ngeposi
ya abathenga ama-players lawo bantu
uhamba njani kodwa
abathenga ama-players everybody players badlala igame bayazi igame grand then the only thing amele bayenze everybody players
yikho ngazani kuyahlupha
ya because ma ungabona umuntu ongaperforme right I mean kumele umhambise ku-reserve side then buy a good player izithanto zona zaba ku-relegation
ukuthi ingarelegatwa yini kamatshoba
ya izoiyayesa futhi abantu bazobona njengamanje abantu ba-invest i-ground so it's not right ya the best thing is Matinga is not wrong Matinga is a good coach was a good player all those players ababedlala they can help the islanders
ye siyakuzwa kakhulu ke bhekisipho isikhathi sakho 1 minute sasitshayele sibongile kakhulu baba
okay
okay babayi sizokuthiwa silo munye ubaba lapha ecingwani othi ngesitwini lobani kunjani
ye kunjani sibuthi
ye akuphose lakho 1 minute exactly ngamafitshane ubona njani ukwenzakala kuphose
hayi bobobeyi kuyasesithi isithunzi kodwa mna ke ngisacela ukuthi bonke abantu abadala mhlawumbe nalaba ababedlalela ibhoso ngoba behlale phansi behlanganisa amakhanda ma kufuneka izimali kuzanye kudiwa izimali iqembu elikhulu kangaka ma kuzothola iyadlala eshakini kuzoba into enjani kodwa
kungalunga kodwa ye kubehathi
hayi kuzolunga nje kufuna nje ukuthi kuhlabe phansi kube nomcabango ojulileyo okakhulu ngayo ibhoso liqembu elikhulu kakhulu lelo vele kungawutha nesithunzi
selizweniempela
ma kuthiwa ibe ndosi
ye siyakuzwa kakhulu hayi sibonge kakhulu ungadingi nokusasa esikhathi duba ya okay bye bye siyabonga kakhulu ke abantu abangenileyo khonapha ke emsakazweni wethu kwezomculo lamhlanje wothi sizwe ukuthi silobani sibona ngazani silo Charles Banda uCharles Banda sibili ngwesunduza nange uCharles Banda akele mozwe
empilweni yami ngikhethewe ngisizweni yami kuzohlaluthandula empilweni yami ngikhethewe ngisizweni yami kuzohlaluthandula thandolako thandolako thandolako
igama lami ngu-Charles Banda ngisuka lapha emagwegwe ngazalelwa koBulawayo khona lapha ngo-1987 ibizo lami lwe-stage ngumahlaba ngalithathela kubabami the late Simon Banda the pioneer of imbube the founder member of Sunduza Dance Theatre okuthiwa yi-Sunduza Poetry so mna sesinesebhetele umsebenzi ngikhuba ilegasi yakhe kathi la mthe mfunde okuningi ekusebenzeni kulokhu ngangayenzi into zokuhlabela ngikari ukwenza ngo-2013 after ukushona kukababa wami yikho lapho ngaqala khona ukusebenza khona into zama-art
ngiwethi kho ndiyithanga ndimakukhonda ini ndifuna ukhalezanga ukhalepha mtima wanga kho ndiyithanga ndimakukhonda ini ndifuna ukhalezanga ukhalepha mtima wanga ngisizweni yami kuzohlaluthandula empilweni yami ngikhethewe ngisizweni yami kuzohlaluthandula thandolako 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 thandolako
mina kathesi ngi-artistic director kuSunduza Dance Theatre imese ngiqhuba iSunduza last year sike saqhuba umsebenzi omkhulu kakhulu esiyithethe sawuhambisa e-Ground Town e-Eastern Cape Trying National Arts Festival sahambisa i-second production okuthiwa Voices from the Rock ekhuluma ngematopo kanye loBulawayo
Sampipa jelasi wema baby empilweni yami ngikhethewe ngisizweni yami kuzohlaluthandula empilweni yami ngikhethewe ngisizweni yami kuzohlaluthandula thandolako 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 thandolako
kathesi sikhangelele ukuthi sihambise i-production okuthiwa The Adventures of Robert Moffat nayo it's a historical production adapter from umadari ka-Robert Moffat ku-National Archives of Zimbabwe so lo msebenzi sikhangelele ukuthi siweze next month mhlaka-26 June sabe sikhona le e-Cape Town National Arts Festival siphefoma leyo show
ye siyabonga kakhulu ke salethulela ihlandla lesibili kusasa singake hlukani ngokuthi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje ibandla le-ZANU PF lithi umnumzana Nelson Chamisa kumele aphume esikhundleni sikamongameli webandla le-MTC kodwa ibandla le-MTC lithi kuyamangalisa ukuthi i-ZANU PF idingani ebandleni leli siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje olivalelisayo ukhiphe Stube.